Hayi, ngijabule kakhulu ngokunqoba lokhu okumangalisayo ngoba ngiyazi ukuthi ngizasebenza labantu phakathi kwe-community. Mina njengoba ngikubandla leZANU-PF, ngiyazi ukuthi iZANU-PF libandla elibusayo. Ama-cabinet ministers esilawo ngaweZANU-PF, mina ngweZANU-PF. Inhlupho zonke ezingani ziyazikhathaza phakathi na kwe-constituency yami. Ngiyazi ukuthi ngizazihambisa kuma-ministries achiyeneyo zilungiseke khonapho khonapho ukuthi abantu kuvota kwabo kubakhululile ezintweni eziningi ngoba babe sebesenelisa ukuzoripota kini lami ngihambisa lapho okufaneleyo niphenduka nama-reports okulungiseka khonapho khonapho sihle sikulungisekiyo khonapho ngkobulawayo sengikhweza lami sengihamba lakho phezulu.
Abanye njalo bathi ibandla lakho linqobile ngoba i-MDCT yandise ukunqoba khona ngapho kobulawayo ibingancintisi njalo abantu bavote bebalutshwana.
Asiwelanga ukuyini abantu bayasekela ngoba kube kuphakathi kweziki njalo abantu abaningi kathi sibazama ukuziselela njengoba libona ukuthi umumo wakobulawa wonke umuntu ukhanyela. So baye bezama ukuthi baziselele phakathi kweziki ngabe kuyi-weekend mhlawumbe besibike sizaba le-different story. But okwakathesi thina siyafuthiseka ngalokhu okwenzekileyo ngoba siyakwazi ukuthi abantu bayasisekela sebevuleka amehlo sebebona lapho esivela khona nalapho esiya khona.
Selile zihlalo zephalamende okokuqala ngemva kweminyaka eminingi edolobheni lakobulawayo yini elikwenzayo kathi singizwe ngaphambilini kwalingxoxo sithi lizaba le-roadshow.
Esikwenza namhla abantu balokhu bezokwenza amhlophe sile team yethu esisebenza layo ngezithembiso ade sizenzile sikhulumisana nabantu sesifuna ukulibalandelela labo bantu ade sixoxisana labo ngendlela ezijiyeneyo ukuthi siye ncedisana ngezinhlupho abalazo ezilungiseka khonapho khonapho sihle sizilungise okungalungisekiyo silapha kobulawayo sesikukhweza sesikuthwala sesihamba nakho ephalamende. Nge-weekend sile road show kusasa iqalisa emini ngama-1:30 siyabe sibhoda ngama-shopping centers sibonga uZulu ngokuvota akwenzileyo
kuzo zonke indawo lapho kunqotshwe khona.
Ngokweyami plane yile zakhamizi zami ku-constituency yami.
Akukho okwenziwe njengebandla ngulong lawyer zenzela okwakhe ku-constituency.
Kuza kwenziwa okwebandla. Hayi khona kathesi amaviki alandelayo. Celebration ivele ikho.